Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge u-Ivan Zazeninga obesethulela indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izolukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-19 Zibandlela 2024 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yikho-ke abafowethu lanxa ubatshela nje babe lokhu besiye emakhodi kodwa bebona nje ukuthi hhayi akusoze kubancede.
Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bamukela isinqumo esithethwe ngumthethwandaba esokulahla isicelo samalunga ebandla le-CCC alichumi lasikhombisa abefuna ukuthi bengamiswa ukuthi bancintise.
President weZANU-PF, abaministers nabeZANU-PF, nakuthi intuthuko ibuye vele izabuya ngomuntu weZANU-PF ongaliyo nohulumende ongayenziyo izinto ezingenantuthuko phakathi engiyokuthi uhambe ephalamenti uyoba umsindo.
Ibandla leZANU-PF lisungula umkhankaso wokhetho lwe-by-election esigabeni seChabalala phelandaba lapho ibandla le-CCC elibophane khona imisila.
Abe yeyothi ngifuna ukubabonga kakhulu lo msebenzi abawenza yilabo sokathi sikhuluma kanje sisezinye indawo esizibona ukuthi lapho sifikela khona abantu beshiya izinto ziyayo in-place so babambe umsebenzi omkhulu kakhulu.
Abezempilakahle babhodabhoda ngezigaba bekhulumisana lozulu ngendlela zokuzivikela kumkhuhlane wekholera wona usubulele abantu abedlula amakhulu amathathu 300. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bamukele ngesinqumo esithethwe ngumthethwandaba esokulahla isicelo samalunga ebandla le-CCC alichumi lasikhombisa esokuba kumiswe ukuxotshwa kwabo edalele ephalamende. Umahluleli wedalele High Court uJustice PC Rai Kwenda esethula isinqumo izolo uthe isicelo esibekwe ngabe-CCC edale kasihlelwanga kakuhle ngoba amagqwetha ebandla leli kawenzanga umsebenzi ngemfanelo. Kudaba lolu amalunga awe-CCC abesithi ukuxotshwa kwabo ngumnumzana Sengezo Chabangu edalela ephalamende kwakungekho emthethweni besithi kabamazi uChabangu ozithi nguye unobhala jikelele waleli bandla. Omunye wabasebenza loChabangu umnumzana Albert Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi bekuvele kumgceke ukuthi umahluleli uzathatha sinqumo bani.
Isinqumo lesi nxa kulaba lokhu besakhumbula last week sikhuluma ngakho ukuthi hayi Chabalala sizinda sizanqoba ngoba ngisitsho nje ukuthi hayi sile candidate eyodwa engumore blessing. So yikho ke ngatsho futhi ukuthi hayi asilamadabu candidate kathesi as we go ahead ngoba sabe sesikuhlelile kuhle ukuthi kube le one omema u-PC. Yikho ke abafowethu lanxa ubatshela nje babe lokhu besiye emakhodi kodwa bebona nje ukuthi hhayi akusoze kubancede. Khonokho engangikutshile ngibona ekhodi kuphume ngaleyo ndlela. Yikho-ke hhayi siyakujabulela khonokho ukuthi yikho esikukhangeleleyo ukuthi nxa siya kuma-elections iphathi ibe lo muntu oyedwa ngemva kokukhulumisana lokulungisisa into eziningi. Yikho esikwenzileyo hhayi siyajabula kakhulu bevele esikukhangelele into enjalo.
Manje aliboni abanye kade bengifuna ukuthi bavotele umnumzana Gift Ostalos Siziba bazakhalala ukuvotela uMathembo?
Abalandeli bephathi isikhathi eziningi abavoteli umuntu phese, abantu bavotela iphathi ngoba okuyinayo iphathi akusiwo umuntu. Yikho-ke lo mntulwana lanxa esewinile uwinele iphathi, hhayi iphathi bayithanda bazayivotela yiyo abayimelayo ngoba sonke singaphansi kwebandla lephathi.
Manje njengoba umkhokheli webandla engani yena ubefuna ukuthi umnumzana Gift Siziba kube nguye oncintisayo, lizakhankasa njani?
lento yakwazi ukuthi yikho evele injongo esayisilungisa ukuthi kasikhangelelanga ukuthi umuntu oyedwa abe nguye okheda abantu abaxhasa ibandla. Yikuyisifiso sethu ukuthi sihlalisane phansi sibonisane singabantu bokuyena leyo ndawo bese sikheda umuntu ofunwa ngabantu. Ayisikho ukuthi umuntu ofuna ukuthi angene ekhethweni ufunwa ngomhlanga. Yebo, ngingafisa ukuthi ngimfune kodwa sokufanele ngikhulumisane laba bantu bekuleyo ndawo bevumelane lami kumbe bayale, kodwa nxa bethe bayala sokungumlando wami lami ukuthi ngisekele nalo okhona. Hayi, ngithemba upresident uzasekela yena lo okhona.
Kahle kahle uMnumzana Siziba yena waqotshelwana edale leParliament.
Njengoba sisisho ukuthi kufanele kuhlaliswane phansi abantu ngeconstituency ngeconstituency bethu ukuthi bafuna ubani. Pho njengoba kuzange kwenzakale lokho abantu babe ngunguna ukuthi hayi uphongubona sembona sethutshile nje kasimali. Yikho ke besibanika ithuba futhi ukuthi indani lenze njalo. Kwakhanya yena kulelo hlelo kazangaphatheki wathi uyabuyela. Yikho ke sasesitsho ukuthi hayi labo ababuyela ngokuthi bona bayabuyela bezitshola ukubona hayi ibandla kalisebenzi ngaleyo ndlela. Mthemba kade sisebekwazi angikhangelelanga ukuthi kulo muntu ozaqhubeka esenza khonokho sisiya phambili.
Khona ukuthi amanye amalunga axotshwe kuhamba njani, kuzayenziwa na njengoba sabona umthethwandaba unquma ukubana akumelanga kwenziwe ngumnumzana Chabang?
Umthethwandaba sizawumelela lowo mthethwandaba udlule. Ukumiswa kwabantu kakusoze kume ngoba umthetho lwami section 126K awenzelwanga iparty yethu yonke. Kwenzele phose wonke ama-parties wonke nje ukuthi umuntu othe wabekwa iparty eParliament engasalandeli lezo zinqumo zaleyo party, iparty iyamcela ukuthi hayi akazophumula ahlangane labanye. Ye, isikhathi phela sizafika ukuthi leso si ngumade bethe kumiwe sidlule, kodwa kungabe kukhona labo futhi abangalandeli izinqumo zeparty, hayi iparty izabacela ukuthi hayi kababuye bezophumula.
Lo-ke ngumnumzana Albert Mhlanga, ongomunye wabasebenza lo mnumzana Sengezo Chabangu, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ngokusenjalo, isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Mike Bima usekhuthaze amalunga ebandla elibusayo leZANU-PF kobulawayo ukuthi aphume ngobuningi ayevotela umnumzana Joseph Chuma ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela iPhelandaba Tshabalala edale leParliamente kulandela ukuxotshwa kwelunga leCitizens Coalition for Change umnumzana Gift Ostalos Siziba ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla leCCC. Umnumzana Siziba kaseyikuncintisa kulolu khetho ngoba umthethwandaba uphakemeyo izolo ulahlele kachana isicelo samalunga ebandla leCCC agoqela yena uSiziba labanye esokuthi kumiswe ukuxotshwa kwabo eParliamente. Umnumzana Bima uthe bakhangelele ukunqoba kulolu khetho ngoba belengatsha zama-structures aqinileyo njalo unxuse lalabo abangaso malunga ebandla leZANU-PF ukuthi bavotele abebandla elibusayo. Ke sizwe amazwi kamnumzana Bima.
The number that we are really confident of here sometimes does not compare with the people who come out on the voting day. Some people take election granted and say, well, we are going to win. Others will go and vote. I can stay behind and will win anyway. So we would like to change those attitudes that each and every member has an obligation as a party member go and exercise his or her vote.
Lo-ke ngumnumzana Mike Bima, isiphathamandla sebandla leZANU-PF. Kusenjalo, umnumzana Chuma usezanqikilana lonkosazana Mo Blessing Tembo olomkhankaso usanda sungulwa ngumnumzana Chabangu. Ukuze sizwe okwenzakale kumhlangano weZANU-PF, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Chuma.
Ebekhuthaza ukubana abantu balapha emadorobheni sinanzelele ukubana intuthuko iza ngabantu abafuna ukuyisebenzela ayizweli yodwa. Ngakho-ke thina njengebandla leZANU-PF singabantu abakhuluma sisenza ngoba siyanakekela ukubana abantu kule mpilo ezingcono. So ngikade kucela
Kuyini okunye okukhulunyiweyo kuyini abakhuthaze ngakho njalo ubone lokho kuqhakatheke kanganani
ukhuthaze khona ukubana laba yabona mina ngomuntu vele osheke wasebenza edale leparlamenti ngingena ngo 2015 ngaphambi ngo 2018 yiphakathi kwabana kunenge engikwenzileyo othuthukise isigaba sethu sephelandaba mpopoma ngakho ke esicela abantu layi ngilani ke libeshele undoda lo ngoba utshengisele ekwabana ukubana usebenza uyakwazi njalo uzimisele ukubana asebenzele uzulu so sesiphiwe ithuba elokuthi siyenze ama-corrections siyenze into epheleleyo lapha kubulawayo violation ingu-one constituency kuphela iphelandabashabalala amanye ama-elections awama-m p akwezinye indawo kulamanye asemashonand west echegudu lakozimba amanye asemashonand east ebromonzi lakoseke
ngoba nabanye ade bekhona
hayi kulo mhlangano bekunabantu abangapha kuphela kobulawayo besinamalunga e-pol bureau amalunga e-central committee nochairman we-youth we-province uzakwenza amanye ama-press conference kuma-provincial engiwaqambileyo laye sesiyaintroducer abazamela i-ZANU PF endaweni zona lezo
siyabona ukuthi umthethwandaba wenqabele umnumzana Siziba ukuthi encintise lokhu kungabangela ukuthi ube lethuba elingcono lokuthi unqobe yini
noma ekhona mina bembona nganta unqoba besizanqoba ngoba njengoba ngisitsho mina ngumuntu okhuluma isenza ngikhuluma kanje so abantu bakobulawayo lapha esigabeni sami bebekhala ngokuthi amanzi ndawekho njengoba likwazi ukubana ukansel wethu usefake i-120 hours e-water shedding lapha ukuthina kuhlala 120 hours ungela manzi okusho ukuthi abantu ngeviki bathola amanzi phose mhlawumbe kabili kuphela so mina sengihambile ngacela uhulumende kudala uhulumende usezwisile ngikhuluma kade so ngibhizi ngilama-programs sesigebha imigodi yokuthi kona njengoba nje amadamu engenalutho lokho ayishangane engakalungi abantu bebethola amanzi emgodini ngikhuluma so sengigebhile mibili emgodi esengigebhile ngingakavotela lokuvotela ngenxa yokuthi mina ngiyakhulumisana lohulumende angili layo ngihambile ngamcela uhulumende uyalalela uhulumende ofuna ukusiza abantu seqalisile ukusiza kathesi ngibona ngathi hhayi abantu bazabuya ngobuningi babo sebezovota sibe angiboni ukuthi kona bengayekela ukuvota bebona into enhle kangaka esiyenzayo
lo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezano PF ozancintisa ukukhetho lokudinga uzamela isigaba sephelandaba Tshabalala kobulawayo ubekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. iStudio 7 iphakathi kwemizamo yokuxoxa lonkosazana Thembo ozancintisa kulendawo. Abezempila kahle babikwa bebhodabhoda ngezigaba bekhulumisana loZulu ngendlela zokuzivikela kumkhuhlane wesihudo sekholera wona osubulela abantu abedlula amakhulu amathathu 300 solokhe uqhamuke nyakenye. Umkhuhlane lo ubangelwa ingcekeza njalo abantu abaningi bawubamba ngokunatha amanzi angcolileyo. Izolo abezempila kahle laba bebesesigabeni sedethe kuward 18 ewange lapho abahlangane khona lo councilor wesigaba umnumzana Stanley Dorima kanye lezakhamizi zalindawo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Dorima ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Abezempila kahle bayatholakala indawo zonke lezinsuku ngenxa yekholera edumileyo kakhulu. So kathi silomunye umbuthano kade silawo but abe-health very iza abantu abakhulu ukuthi bakundawo leyo zonke zona lezi zingakutana abantu abahlanu abambala mpishana nika sure ukuthi bayalandela okumele ukuthi kulandele so abe healthy bayele khona zonke indawo kungaba kusezikolo ezibhekana nika sure ukuthi bayakhangela ukuthi izinto zangu nje phakathi komumo esilawo wekorela ziyalandela yini
ukhona ngapho endaweni yakho usukhona yini lo mkhuhlane
kade ungakazi khona but ku district yewange ikhona ikorela but endaweni lapho engihlala khona edivejo kwange national park edivejo hayi kade singakazi ukuba khona komkhuhlane wona lo but ukuba khona ukhona in the district and ezinye indawo ungathi ufike khona ayisiki singaba engozini enkulu kakhulu because indawo ezinjengezethu lezi labantu abaningi kakhulukazi wokuthi akumelanga vele sile lekhethi yokuthi silawo umkhuhlane lo ekorela so abeyeyokuthi ngifuna ukubabonga kakhulu lo msebenzi abawuyenzayo ngilabo sokathi esikhuluma kanje sisezinye iindawo esizibona ukuthi lapho kufikela khona abantu for sure izinto they are in place so babambe umsebenzi omkhulu kakhulu okwakathi esilapho eyindaweni yami lama-neighboring wards hayi asikhezwa umkhosi wokuthi sekulekorela but in the district sokukhona so ngasukhona ku-district ukuhamba kuyabe kuyenza abantu lokuyana yikho okunye kuzayenza ukuthi ezinye iindawo zinesezilawo umkhuhlane wona lo
amanzi ahlanzekileyo wona akhona yini lilawo
amanzi ahlanzekileyo akhona amanzi ahlanzekileyo akhona kakhathesi isikhathi esiningi siyaba lo hlupho sili but this time yalathi amanzi akhona and siyaarathincedisa uze sivikele umkhuhlane wona lo wekorea
lo ke ngumnumzana Stanley Dorima ukhansila kaward 18 esigabeni sedethe emangweni wewange ubexoxa ecingweni lontungameli inkomo studio 7 ekhona le edethe Uma manje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Sithalibonani basakazi ekuseni siyabona indaba kaChabango yebo engazama ukuthatha isimbolo kumenza igama le-party kodwa into engasoze ayikwanise ngokuthatha intando yabantu ngikuzikhohlisa nje konke khona lokhu akwenzayo ngiyabonga ukukhuluma ngu-Alec Nyati
Studio 7 ndivuka njani babugande nabalaleli ye hayi phendulele obaba ukuthi abantu bezimbabwe kufanele babambane asazi ukuthi uchaza ukubambana kuphi lapha ngoba i-MDC since kudala iyi-1 yayiyona opposition party yayehluleka ukukhipha izanu and then nanko amakhampani abuya koBulawayo afika tafuna abantu abakhulumisa ishona lesilungu wakwakubona ngapho khonapho kubambana kuzoba khona khonapho ayisekeleleni kuzisikelela efahweni singamandebeli imbonge babugande abalaleli
salibonani salibonani Studio 7 salibonani baphathi salibonani balani balaleli baka Studio 7 ye siyabonga hlelo esihleli esinika zona ngiyala nje sisikhathi ngingaqeda isikhathi into engizocela ukuthi ngitsho mina abantu bakithi kuyacaca ukuthi thina kulanto nje esizweni ezezimbabwe sizohlala sikhupheka kodwa engicela kuzulu wasezimbabwe ohlukunyezwa i-ZANU-P F ngicela abantu bakithi sibe ne-party A1 kudilizwe wonke la ma-party sibe le-party A1 silwe ne-ZANU-P F ngoba ma kusenziwa ama-party amaningi i-ZANU-P F iyathatha ama-chance angeke safasa inqobo siyacela abantu bakithi sibe impumba angitsho ukuthi iyiphi iphathi noma iyiphi iphathi kodwa kube yiphathi A1 esizogcwala kiyo sizame ukuthi silwe ne-ZANU-P F ukuze sithole inhlalakahle ngiyabonga abantu bakithi ngicela imeseji yami ihlulele phambili umuntu osezimbabwe
ufuna ukubhekisa ngendaba yamalungelo mina ngibone amalungelo ukuthi asebenzela bani njalo asebenzela abanjani bathi bethathela abelungu umbuso kwathiwa independence angiyiboni mina leyo nto le ngoba abelungu bebengcono kabobaba babo besebenza namhlanje ubaba bethu abasebenzi ubaba wamuhleli phansi akasebenzi lokhu nje walilwela lanelizwe noma abantu abaningi balilwela lalelizwe avela bathole lutho fana nenja ebamba inyamazana iqini ngasaphiwa nginyama izo nje ngomnuko nje ukuthi bibambile so lokho nje mina ngingumartin tita nje uyangihlupha vele emoyeni wami ukuthi abantu abalelalelalizwe namhlanje abatholanga lutho wathola amathizi yibo abatholayo kulungile kodwa laba abangatholanga nakutiwani ngabo ngumartin tita lokho luma isizulu salaphana emandebele
siyalibona ngestudio 7 ngiyalibingelela lonke basakazi kanye nabalaleli ngestudio 7 kundebele ngisekhodri park mina uyazi ngithanda ukuphikisana lalo umuntu lo kuthiwa Mutsaka kanti Mutsaka lo muntu lo ikhanda lakhe vele linjani injani kaubuntu ilizwe leliyangagwela khonapho uphethe ufithe into zamanga njalo futhi kuliqinisa ukuthi kawudli lutho khonapho iqiniso uyalizwa but uyalukuvuma umuntu omdala ungakathi nayo abantu benzani vele linjani bonke lapho gawulekeni lapho akeli zamini ukucabanga out of the box think out of the box deli zakhe bantu abadala siyana lezinto zezanweni le selibuleli ilizwe linabantu kwalivumi ngani kati kodwa lancane ingafuni lizahamba kuphela
bonani bakwethu ninjani hayi bakwethu sanizwa nikhuluma sabezogawule nabochuma nalabo umsaka bakhuluma mpela umsaka bakhuluma beze befuna ukuphuma inyembezi uma betshela iqiniso abantu abangafuni iqiniso hayi hayi madoda kanti abantu abanjani bona laba abantu ababakhulele kuphi bona ini ukuthengwa ikudla abanye abantu mpela ekudleni bengampulala umuntu umsaka nabogawule hayi madoda ningayenzi njalo mani ningayenzi njalo esebona izani pf sifuna ukubopha umdenda manje ukuthi wayekhuluma iqiniso hayi madoda hayi khona mina isifiso sami fisa ukuthi nje abaholi be-MP be-MRP behlangane bekuxabana nezinqusu lezo umqondisi uright lapha nabo laba abafoto abanye barati balapha sibathanda benjalo bendawonye manje uma behlakazana phakathi bachaza ukuthini hayi uright le nto leyo abahlangane bebambisane mani bebe into eyi-one sikhipheni le doti lene-ZANU PF lokhu siyekeleni lokho ezimbabwe uhambe kungabo
sanibonani lanakustudio 7 ekhaya le-news hawu sayitholi siyathola nevuselele umoya sisithi ayibo akube njalo bantu bakithi lisivuselele mpela umoya ukhona loo ndoda lona osivuselelayo umoya bathi ungubani usanisibani something like that hayi indoda iyakhuluma sibisele emuva mpela la esasiyikhona kudala hayi angathi ningahlala limpaka ngoba kukhona mpela ngoba uma sikhuluma sabe sicabanga ukuthi kanti thina ngaphambi kokuthi uye ilontoza ikebe wabengekho yini abantu bakithi ababekhuluma izinto ezinyiso ababegayidisizwe so hayi leya ndoda iyakhuluma impela siyacela ngathi ngahlala lifaka ukuze sivuselele umoya siyabonga
ye salubonani kustudio 7 salubani kustudio 7 ndinjani ukuphila lapho ye mina ngiyazi nginenkinga nestudio 7 ustudio 7 ukhuluma iy'nto zezanu of PF kuphela ngeke kuze kutshela nje ngezinto zabo-triplis yeziqiniso khona manje sesizwe emaceleni nje ukuthi kuzovota zicele nje kuzovota ngoJuni manje kuzoba la marirana kodwa ustudio 7 ngeke uzuze khuluma nje into zezane izane sithe nento zabo chaba hayi studio 7 hayi akelizameni madoda umzamo akelizame ngempela madoda ukuba ungcono yena hayi khona balithi liyakhuluma likhuluma nje ngabo chaba langezane langalokhu ngeke uze ukhuluma ngento zeluntuza akuze bekhuluma nje ngento ze-triple C ukuthi kwenzakana ayikho nje into yestudio 7 ayikhulumayo enhle nge-triple C ukhuluma ukuthi nje kuphela isiye sokurekhodiwe sokuxotsha abantu kuphela and ukuthi lezi nto azikhuluma yi-fak hayi studio 7 ayikhona madoda ayi nangisamthandi lo studio 7 ukummamela angisamthandi sidalo hayi ake lizame madoda khona manje kuthiwa kuyavotwa sikuzwa nje emaceleni ngendaba zasemaceleni nje kodwa kustudio 7 abakukhulumi kungani lingakhulumi hayi khona hayi
ngilingelele mbelele kustudio 7 siyezwa kukhulunywa ngendaba yemali lapha enikezwe ilizwe lakithi ukuba iphathise ekudleni abantu abaswela ukudla kodwa into yakhona ebuhlungu ukuthi laba abazanikezwa lokho kudla kuthiwa benikeza abantu bajika bethengisele abantu bona kuthiwe ukudla lokho kwenikezwa abantu bejike bekhethe abantu futhi ngokwezepolitiki kuyinto engaqondanga leyo siyacela ukuthi ngakuyalungiswa into esifana lazo nalezo abantu bethole ngokufananayo kungakhethwa muntu ungathengiswa ngo ngoba bona laba iziphathimanti ezinikeza ukudla ukuthi ziyenikeza abantu zifika zikhambise ukudla okuncane zijika lapho zibheka emzini yazo sezithengisela abantu ukudla. Leyo yinto efanele ibhekelelwe kakhulu ilungiswe kubonakale ngoba bathatha kabakugcina emzini yabo banika abangani babo abangani babo kube yibo asebethengisa lokho kudla kumbe kuya kungamabele kumbe kuyimunzi siyakubona kwenzeka kakhulu kwelakithi etsholotsho. Ngiyabonga.
Ngingachitha isikhathi kustudio 7 ngithi mphawulo ngochabango enye umuzwe klabalala lapha kustudio 7 ethi yena kulezi gebenge surround uchamisa abafuna ukusisusa ngabe sure ungathi umuntu njengo-astrolog Siziva ungambiza ngesigebenga umuntu ehlala simuzwa ekhuluma izinto ezinhle ngokuthi ufuna ukuthuthukisa izwe lakithi uba yisigebenga ngoba benzeni Chabango hayi lo baba lo uyazidlala ingqondo zabantu. Mina ngicabanga ukuthi lani kunabo kustudio 7 uChabango ngalimbuzi deep ngalikhaphezulu ngoba lo muntu kumele sichazele ukuthi uchamisa njengoba ethi umholi wakhe kulesikhathi esinganani babehlangane babehlala etafula linye na kumbe lokho wamgcina kudala khonapho kumbe kwenzakalani eke sichazele kahle kahle ukuze sibone phela ukuthi lento leyo ivelaphi yaphi ngoba kwamayethu into esiyibona nje sibona njengomuntu obhikizayo nje odlala ngengqondo zabantu ofostayo entweni vele engamdikiwe ngoba uchamisa uthi kangasuse lekhanda lakhe angasebenzisa ikhanda lakhe. So uChabango ngazabe ukusicacela kahle kahle sicela ukuthi like nizabe ukubuza kuhle kuhle ngabo studio 7 imbuzo into ezicacayo kasicacele ubaba lo ngoba kwamanje hayi into yakho ikhuluma kayizwakali.
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Ngemva kwamaviki ambalwa kuxwayiswa abenhlanganiso yamahouthi ukuthi bame uhlasela imikhumbi elwandle lweRed Sea elemelika leBritane encediswa ngeleAustralia, Bahrain leNetherlands ahlasele isigaba sakweleYemen esiphansi kwenhlanganiso yamahouthi. Inhlamvu ezisetshenziweyo ngezilobuciko bokuhlasela lapho ezijonge khona ukwenzela ukuthi kungathinteki abantu makhaza. Zachaya njalo izikhali zama-missile ezivimba isibhakabhaka lendizamchina ezingelabachayeli ama-drone. Embikweni awethulileyo uMongameli Joe Biden uthe ukuhlasela lokhu ikuphindisela ekuhlaseleni kwemikhumbi emanzini eRed Sea okubalisa inhlamvu zokulwisa imikhumbi eze-anti-ship ballistic missiles okungokwakuqala emhlabeni jikelele. Ukuhlasela kwenhlanganiso yamahouthi lokhu sokufaka ingozini izisebenzi zakwelemelika ingcwethi zolwandle lesizwana labo befaka engozini ukuthengiselana lokuhamba kwemikhumbi abantu bekhululekile. UMongameli Biden wengezelele esithi ukubhomba kwendawo zamahouthi lokhu yikuzivikela okwandulelwe ikuzama ukusungula inkulumo okwenziwe ngamazwe ambalwa kunye lomanyano we-United Nations Security Council becebisa ukuba abenhlanganiso yeHouthi bachiyane lomkhuba wokuhlasela imikhumbi. Ukuhlasela lokhu okuqophileyo yisibonelo sokuba elemelika labangane balo alisoze libukele ukuhlaselwa kwezisebenzi zethu lokuvumela izikliwi zifaka engozini imikhumbi endaweni eyiyo esetshenziswa imikhumbi yokwenza amabhizimusi umhlaba wonke jikelele, kutsho uMongameli Biden. Angisoze ngithikaze ukuvumela ukuhlasela njalo sivikela abantu bethu lokuvulela ukuhamba kwemikhumbi ikhululekile nxa kungadingakala.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika lusifikisa ke emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bamukele isinqumo esithethwe ngumthethwandaba sokulahla isicelo samalunga webandla le-CCC alichumi lasikhombisa esokuba kumiswe ukuxotshwa kwabo edale lephalamende. Ibandla leZanu PF lisungule umkhankaso wokhetho lweby election esigabeni seChabalala phelandaba lapho ibandla leCCC elibophane imisila khona. Lesi sigaba yikho okuxotshwe kona umnumzana Gift Ostalos Siziba, kwafakwa unkosazana Mo Blessing Tembo liqhuku elikhokhelwa ngumnumzana Sengezo Chabangu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngilifisela impela sonto elithukela ngisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo. Igama lami nguChris Gande, kodwa silazo ezinye nsuku zonke ntambama ngo 7:30.